indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 Hlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi laba abagokheli belizwe lakithi. Ababonanga ukuthi kungcono ukuthi batshayele iqhawe leli ihlombe. Babuye babone ukuthi iqhawe leli silifishe kanjani.
Umnumzana Dumiso Dabengwa oyingumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna.
Ba okunye ngunanzeleleyo yiwani ngokuthi ayistep function but uyakhangela iobituary yangkhona sayibhali ibhala ukuthi ube ngumuntu obekuhulumende enguminista yi-former politburo member kaku-recognize ukuthi ube ngu-president wezaphu.
Ukungabi khona emngcwabeni kamnumzana Dabengwa okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale inkulumo.
Kuyinsane ngendaba lezo ukuthi kanti uhlobo leso esidlale eZimbabwe oluyinflation yesichansa zominsuku, impahla zichansa zominsuku, faka amakhanda ndawonye kubona kade kungenziwani ngoba khathesi kukhanya ngathi mhlawumbe kazele ufike. Impahla zikhwela zominsuku, amabhesi ekhombi zakhwela zominsuku.
Inhlanganiso yezisebenzi AZCTU isilobele uhulumende imupha amalanga alichumi ukuthi alungisise umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli webandla lezaphu umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ubekwe lamhlanje emangweni wemanxeleni entaba zinduna lanxa ubemele angcwatshwe emathuneni eHeroes Acre eHarare. Kube lokuxokozela ngemva kokuba umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lenduna uKhayisandiweni beke bancitshwa ithuba lokukhuluma kodwa bathe beliphiwa basola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungazi emngcwabeni weqhawe lesizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo esemanxeleni.
Inkokheli zomdabu amalunga ebandla elibusayo eSouth Africa elemkhonto wesizwe kanye labameli benkokheli zakwamanye amazwe amabandla ezombusazwe ehlukeneyo amalunga engatsha zikahulumende kanye lozulu bebethe gwaqa enkundleni yentaba zinduna bezovalelisa umuyi. Umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ube ngekho ngoba uthe imuli kamuyi yathi ifuna ukumbeka ingasindwanga ngabokuza. Kodwa umfanekiso kaMnangagwa obuphanyekwe lapho kade kuhlezi abahlonitshwa umangalise abanye abathi kanti vele ubufakelwani. Umnangagwa ubemelwe ngumphathi ntambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo. Umoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa nguDabengwa owayelodumo ngesikhathi sempi ngebizo elithi Black Russian kulandela ilizwe lapho aqeqetsha khona ezokucupha kungatsha zebutho.
Ngizathanda ukuthatha ithuba lelo ukuze ngikhuthaze isizwe ukuthi sihlangane, sihlale sibambene njalo sibe lokuthula izenzo zethu lendlela esiphila ngazo. Zibe isibonakaliso saloko uDr. Dumiso Dabengwa owakulelwayo ngempi yenkululeko.
Umngcwabo lo ubulenkulungwane zabantu ababethwalwe ngamabhasi kanye lezimota ezehlukeneyo. Omunye walabo ababekhona ngumqeqeshi wezenguqu umnumzana Ndumiso Gumede othi ukukhothama kukaDabengwa kuyadanisa ethi uDabengwa uhambe kungakaqediswa uphenyo lokuthi sibekwazi ukuthi kwahamba njani kumbhuqazo weGukura Wundi.
Simazi ngemisebenzi yakhe emihle ayenze esesenguntanga echiya ubunandi wokukhula esiyangena elwela impi kazibuse. Kwathi loba sengene ngikhona ngale wazuza isiqoqo eziningi ekhokhela ebandleni elezaphu ababesilwa kwakuthiwa yizipra.
Laloba bekulokudonselwana kokuqhutshwa kohlelo lokubekwa kukadabengwa lapho obekungani induna uKhayisa kanye lamongameli webandla le-MDC uNelson Chamisa abasoze baphiwa ithuba lokukhuluma. Ababili laba bagcine bekhuluma endlini kadabengwa yokugcina. Induna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthe ukungabuyi emngcwabeni okwenziwe ngumongameli welizwe kutshengisa ukuthi umumo welizwe awumanga kuhle.
Indoda ekhulunywe emaredweni emaphepheni ukuthi liqhawe abanye bakhethe ukuthi bangagcobi la. Ngikhuluma nje mathupha ngoba nxazi siphakathi komsebenzi lo kumele sikhulume mathupha. Ngingalibhambathi bantu benkosi. Ulisizi kakhulu ngidalile kakhulu ukuthi laba abakhokheli belizwe lakithi ababonanga ukuthi kungcono ukuthi batshayele iqhawe leli ihlombe. Babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani, senze kanjani. Mhlawumbe simlahle nje ngendlela engaqondani, batsho abafikanga. Lokhu mahlaba ezulu kuyathinta, kuyakhuluma.
Umongameli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa usekelane lenduna uKhayisa ethu lokudana kakhulu ngokungabuyi kwabakhokheli belizwe ethi uDabengwa ngubaba obemele ukubambana njalo ubesebeke ithemba kwabasakhulayo owakutshengisela ngokumsekela.
Mina inhliziyo yami ibuhlungu ngendaba yokuthi abanye bayakhokhela ilizwe abakho ikhona ababuye. Kufuna ukuthi sinike iqhawe lamaqhawe inhlonipho yonke ukuthi ilizwe lethu liwile ngendaba yokuqina amaqhawe.
Yebo Chamisa.
Ngiyazama ukukhuluma lesiGebele. Ngiyazama indaba yokuthi ubaba wethu uDabengwa was a representation of our nationalness. He represented our oneness. He is a man who was humble.
Umuyi ubhubhele eNairobi kwelekhinya ngolwesine lweviki edluleyo esedlula evela kwelatshwa umkhuhlane wensokwele India. Umuyi uthiye umkakhe unkosikazi Zodwa Dabengwa, abantwana abahlanu kunye labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umongameli webandla lezaphu umuyi uDumiso Dabengwa ubeke emangweni wemanxeleni entabazinduna iziphathamandla zikahulumende zibikwa bezivimbe umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume emngcwabeni kamuyi. Kodwa umkamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa kubikwa kunguye othe nxa umnumzana Chamisa engaphiwanga ixesha lokwethula amazwi akhe umbuthano wokungcwaba umkakhe awungeke wachithwa. Sixoxe lomunye kade semngcwabeni kaDabengwa umnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigaba semaNdebeleni eyebheju likaZulu.
Hayi abantu bayitshengisile inkokheli inhlonipho, abantu baphakame ngobuningi kakhulu. Kodwa okuphakama kwabantu kuyakutshengisa ukuthi kukhona okungabaphathi kahle emoyeni wabo, njalo emoyeni yabantu bakukholela ukuthi kuhamba kwenkokheli futhi ukuthi sebesele besegcekeni. Njalo yinkokheli odwa bethemba ukuthi izifiso zabo zifuqa ngaphansi kwayo.
Ye, siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubengekho embuthanweni lo. Kungakusitshoni lokho?
Ngiyakutshengisa ukuthi hayi inkokheli zakithi ikakhulu ezivela ebandleni elibusayo azixoli, ziyakukholelwa ukuthi zona uma zihamba emfeni azihambe esililweni, ziyabe zisiyapolitika lapho ezingazake zanika khona ithuba lokuthi zipolitike, kazisoze zibe khona. Yikho mina ngathi ngubonile khona pha ngoba okunye ngunanzeleleyo yiyo one ngokuthiwa i-state function but uyakhangela i-obituary yangkhona sayibhali ibhala ukuthi ube ngumuntu obekuhulumende enguminista i-former politburo member kukurecognize ukuthi ube ngupresident wezapho nkuyana nje kuyakukuthi ngithiukuthi ngabantu abale-one party mentality emakhandabo
ye manje ungathini wena ngosekelo olukhulu olukhanya luphiwe uMuyi uDabengwa olukhanya esaphila wayengalutholi
usekelo mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi abantu bakithi babudabengwa babemhlonipha babemthanda but okwenzakalayo ukuthi ibandla abakulo eliyizano abantu bakulomkhono welizwe babengalithandi unfortunately lanxa sebevuselela izapho okube lolu hlupho ukuthi abantu amehla abo wonke abengasekho kwenye into akasesekufuneni ukukhipha izalo so because kwakubonakala ngani into engaba yinqola elula yokukhipha izalo i-MDC so abantu bakithi bakuthe banjani banamathela ku-MDC nothi ngoba kabathandi ubabudabengwa nothi ngoba kabathandi zakho kodwa ngenxa yokuthi babezitela ukuthini yindlela yokuthi kathesi ngabamba njalo umvuli
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhetshu likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esentaba zinduna.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Izakhamizi zezansi emandebeleni zihloniphe iqhawe lesizwe emnumzana Dumiso Dabengwa lapho kunanzwa ezamasiko enyandeni eGwanda izolo iningi lezakhamizi lithi uDabengwa ubeyindoda emadodeni uAlbert Ncube usipha loludaba ekhona le eGwanda
Induna yekhezi uFuyana obengumhlonitshwa kulumbuthano ucele uZulu ukuthathula kwesikhatshana akhumbule iqhawe lesizwe uDr Dumiso Dabengwa obekwe lamhlanje entaba zinduna lokho kwenzakale ngemva kokuba abaphathi bohlelo beqhubeke ngomsebenzi bengakhulumanga ngokubhubha kwaDabengwa ongaphathanga kahle induna uFuyane
Ngingakangeni encwadini engiyiphiweyo ukuthi ngiyifunde bengicela ukuthi sikhumbuzane sonke singabantwana baseZimbabwe ukuthi singasibona iflegi le ingafikanga ekugcineni chaza ukuthi iqhawe elikhulu lihambile ngicela ukuthi sike sithule umzuzu wodwa sihloniphe singaqhubeki ngohlelo nxa sikhuluma ngezamasiko qala sizihlonele qala emakhaweni okuyasidalela umbuso esikuwo
uFuyana ugcizelele ngokuthi basele bemadolonzima ngemva kaDabengwa wakhuthaza intsha ukuthi izinikele njengomuyi
isizwe sonke khonapha simangele kodwa ukumqoka ngobaba Dabengwa yokuzinikela isifundo esisitholayo kuye kuzinikela ungazinikelelanga ukuthi wena nguwe khona oza kuthola kodwa uzinikelela ukuthi isizwe sakini sikhululeke njengoba wazinikela yena namhlanje sithi silozibuze wabamba iqhaza eliqakathekile kakhulu ukuthi sesifike khona esikhona namhlanje
umnumzana Absalom Ndlovu usobhuku bhaka wenswazi phansi kwenduna uMabhena uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kwaDabengwa uthi uZulu kumele afunde ngempilo kaDabengwa ukuthi empilweni akulalutho lelihlulayo lapho uthe wazimisela
ngizwa ngidabuka kakhulu emoyeni wami isizwe seZimbabwe namhla sikulesi sibanga ngenxa kaba kuDabengwa silahlekelwe kakhulu kodwa ke olutsha lufunde kakhulu ekunengi uba kwaDabengwa ubana empilweni nxa umuntu efuna ukuthi naye yenze kumele uzinikele njengoba kuDabengwa wazinikelayo ukubana kuleli lizwe
unkosikazi Elvis Moyo uchaze uMuyi njengeqhawe esithi abasakhulayo kumele balandele imbali yakhe
abantwana kumele bafunde ukuthi uDumiso Dabengwa ubeliliqhawe eleZimbabwe ukuze ilizwe lethu likhululeke ubaba uDabengwa layo bengomunye wabo amaqhawe nala asenza sathola inkululeko leZimbabwe
unkosikazi Molly Moyo enyandeni kuvillage 6 ngomunye walabo abakhale ezimathonzi ngoDabengwa
silahlekelwe ngubaba wethu kade besikhasa beloJeshua Nkomo besifundisa izinto ukuthi zenziwa njani noma kade kulamaqhawe kade silwa egangeni kodwa bona bebesicela ukuthi bantwana bogogo yenzani so ukuze ilizwe lethu lilunge
odabengwa uthi omkakho uzodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu umkhosi wezamasiko oqhutshwe phansi kwesihloko sithi African Royalty Our Heritage njalo lonyaka ugogo induna umasuku ematshetsheni yena okhuthaze uzulu ukuthi alondoloze amasiko akhe ezinye induna ebezikulumkhosi zibalisa umathe webulamba undiweni wekhezi lo mathema wewilonke ngimele umsakazi westudio 7 ngisenyandeni ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga wemukela kuhlelo.
Yemnumzana sike sezwa imbiko yokuthi kungaba lokutshengisela kuyona le iviki edluleyo kodwa asibonanga kulokutshengisela kwakhona. Imbiko esiphonga usabalala nje kumbe kukhona okuchairmans.
Well, okungakutsho ukuthi imbiko lesi sayibona silolombi kokuwabhoda kakhulu lapha ku social media. Kulomuntu omemezelayo ukuthi mhlaka 30 yabantu lingaya emsebenzini, ihlale ezindlini zenu lokhu lalokho. Akusenzakalanga kodwa isizathu sakhona ukuthi umbiko lwani bongajengisa ukuthi uvela kubani. Ngibona ngathi yikho okwenze ukuthi kungabi le action ngoba abantu kade ezivele asifisa ukuthi kube lomuntu ophongukumemezela ulutho engaziki ukuthi ngubani mayiphi inhlanganiso. Kodwa-ke esingakutsho ukuthi yikho okungenzakalanga but okuyiqiniso ukuthi okwenza abantu befake imbiko le njengaleyo sebeyabuse esingathi i-social media kuyikufuthelana okukhona elizweni. Abantu balezi ezinye abazinanzela ukuthi ezomnotho welizwe sezifile, intengo yempahla ikhwela nsuku zonke, uhulumende njalo kenze lutho. So abantu bayazikubona sebejengisa nje bekhulumta eziningi-ningi ngenxa yokufuthelana. Kodwa kuyiqiniso ukuthi owakhathese ayikho inhlanganiso esimegcekeni yathi ifisa ukwenza lokho. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-ZCTU isibhalele upresident incwadi lokwenza kutsho, incwadi ecacayo imnikile insuku ezithile ukuthi kabizwe ukuthiwa yi-TNF, i-TNF i-Tripartite Negotiating Forum engeniswa uhulumende, ingenise isebenzi i-labour, ibuye ingenise laba abaqhathi bethu esikhathi i-MCOS ukuthi ke kukhulunyiswane ngendaba lezo ukuthi kanti uhlobo lesi esidlalwe eZimbabwe olwe-inflation ezichansa zonke insuku, impahla zichansa zonke insuku, faka amakhanda ndawonye kubonakala lungenziwani ngoba khathesi ukukhanya ungathi mhlawumbe kazele ufile. Impahla zikhwela zonke insuku, ama-basic commodities akhwela zonke insuku, kodwa akula muntu okhomentayo, akula muntu owenzani, abantu-ke kungathi hhayi sokubahlulise kakhulu.
Kanti khona vele abantu bazamelela ukuthi baze batshelwe ukuthi bayalamba njalo bayadubeka impilo isinzima kumbe bazayenza lokhu esaye sikubone kusenzakala kwamanye amazwe ukuthi umuntu uyatho ukungazikufa ikuphi angene ezitaladeni.
Ngiqiniso lelo ngibona ngathi ngomumo engiwinanzelela khona kokutshoyo kungagcina kwenzakala ngoba sikubona kwenzakala kwamanye amazwe kungelamnikazi ngoba umuntu engalamba kakhulu, umuntu aswele kakhulu, alale engadlanga asakwazi ukuthi uyangani, uyabusumbandezela ekhoneni lokuthi umuntu uyakunezitshelile pho ngazikokunje ungazikufa ikuphi. And siyakwazi ukuthi nxa umumu nje ngathi ababili abathathu basukume kulale ndlela wonke umuntu. So-ke yikho sithi ukuthi uhulumende ngaso uhulumende onanzelelayo, sibe lo hulumende olalelayo kodwa sibonisa uhulumende wezaro kanye engalaleli bantu owenza intani. Yikho ubone into nxa zikhwela zinje akuqedakali lutho kodwa ungananzela phela uhulumende uyabe ejengisa ukwethuka ngoba ungananzela wamhlaka 30 amabhozi azngegcwela igama lonke ngezinye indlela anti uyakwazi umuntu nxa elisele ngabona ipholisa lidlula unani unani nxa elilanda yena. So umbiko lwana lawo abawuthathanga lula kuyatshengisa ukuthi laba bazibona ukuthi hhayi abamanga kuhle kwenzeni kwabo yikho beseduka.
Ukwethuselwa okwenziwa abantu ngemva kokutshengisela okudluleyo kungaba kubangela na ukuthi abantu besabe ukutshengisela lezi suku?
Yeah. ngananzelela ukuthi phela lapha abantu kwenza lokuqala abantu bethuselwa abanye abantu bangena ezindlini bechawa amasosha siyakhumbula amasosha esingena dothi dwe chaba abanye abantu abantu babotshwa abantu balamacala aloke ngakapheli oloke ukuthi hayi remind khona kwana kwenza abantu bethuke ende sokusenza lalwana owayengangenanga kulokho ethi nqa uyakhrima ngakho ingxenxoko bayisi ukuthi ungakhohlwa mina lehloko ekhaya so ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi ukwethuselwa lokuyenza ebantwini kodwa njalo bese sithi ebantwini bezimbabwe kodwa nxa usibala phela umthetho welizwe ukuthi yi-constitution uyavumela abantu ukuthi nxa into zingahambi kuhle tshengisela ngokuthula so ngizama ukuthi mina abantu bezimbabwe abakunanzela ukuthi ilungelo balalo umthetho uyabavumela unxa into zingabahambeli kuhle batshengisele ngokuthula bengatshisi izinto bengajontshi ezitolo bengatshayi bani kulilungelo labo so nxa abantu bona sebedibekile kwesikhathi kuhle abantu basebenzisa amalungelo abaphiweyo amapholisa kubela owabumsebenzi ukuthi nxa sokusenzakala baphonge umonto abantu bavikele abantu bangahlukuluzwa kodwa kufanelanga wona amapholisa kwanesethaya abantu ngoba abantu babesenza okusemthethweni welizwe okusemthethweni we-constitution nakuyilungelo abeligcweleyo
hayi isikhathi so sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu mnumzana
ngiyabonga mina wena
Loge ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Progressive Bulawayo Residents Association ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba asidibaneni njalo ngevikeza
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso ye-Vulindlela Gardens of and Care njalo engumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Inhlanganiso ebeyiqale ngo-1990 ilandelela umkhuhlane lo wengculazi isukhathazile. Wawusuthetha abangane bami washiya abantwana bezintandane. Ngase ngibona ukuthi hhayi kumele ngiqalise ukuncedisa abantwana lapha ngoba bonke babebuya bethi mama ngilalokhu mama ngilalokhu khathesi nje ngikhangele abantwana abayi-240 abanye bahlala labogogo abanye balini abanye bahlala labomalumi abanye bakhona ku-orphanage ngiqalisa kuhlanganiso ngahlukuluzeka ngokufa kwabangani bakho ngoba yingculazi eyathatha abangani bakho kwakungakakhanyi ukuthi kuyini okwenzakalayo kodwa kufiwa begula abase batshiya abantwana ngase ngithi hayi kahle ngiqalisi into leyo so far lokho ngaqalisa ngo-1996 nginabantwana abayi-7000 esembancedisa nalaba elokhu embancedisa khathesi bancedisa behlala labogogo labokhulu kumbe labomama angitsho abanye kuyahamba ubaba kumbe kuhambe umama abanye abasalayo abazali isale gule engasenelisi ukusebenza
libapha luphi usizo
ukubabhadelela ezikolweni bathengele ama-uniform ngokubapha ukudla noma nje singabaphisi kuzonke babuye esenta nge-Monday nange-Wednesday nange-Saturday bezokudla kwacida kathe singephorici belo kuthiwa i-pap elingadingi ukuphekwa elingadingi into eziningi li-highly nutritious ngoba abantwana bethu abaningi ba-positive basala negciwane so siyabafida ngalo siyafisa ukubana ngabe siyendlula lapho sibaphekele okuningi kumbe bahambe bayekudla bengekhaya kodwa sase sibona ukuthi hhayi izandla zifishane siyazama kodwa ngangcole sibafide ngalelo porridge ngoba liyabancedisa ukuthi babe active nje ngoba bebengabantu abahlala begula belama-ring worms bengala behlupheka nje behlulukeni siyafisa uncedo olukhulu kakhulu ukuthi bathole iyakwazi konyaka kulala iTopia kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu kulaba abantwana ngoba kulezinye inhlelo ababandanga ukubafaka abantwana bona la
lithe babuye ukuzokudla esenta yiphi leyo senta njalo uncediswa ngobani ukuthola ukudla
mina inhlanganiso yami kuthiwa yivula indlela Guardians often care. Intandane labantwana abaphakathi kokuhlupheka ngethize noma belabazali. Isempopho, empophoma iphansi kwegampu primary school ikhangelane le Pioneer Stores kongwenya. Isitaladi lapho khona kuthiwa ingwenya street. Yikho lapho engikhona ngevula indlela. Ngincediswa ngabangani bamthize. Labangani bamthize abase-Australia. Ngibe labangani bamthize abase-South Africa. Ngibe nabase-UK. Kulo munye intombazane owafunda lapha uChantry ngiyoncedisayo kakhulu use-UK. Ngoba ngasaku-primary ngize ngiyogcina labo kwi-secondary. Nxa umntwana ebhakhe siya phambili siyamake sure ukuthi lo Chantry umntwana lowo siyamncedisa kumbuye e-university. Abase-Australia ngama-Rotarians o-David Green. Australia ngomunye omkhulu osincedisayo wazi wasifakela le-library esenta sike-library bese siba nomfundisi wamajuda uFilipa Haas uRabbi Moshe use-South Africa bese siba lama-Rotarians asebulawayo othendi White labo ngabanye abasincedisa nezinto zonke zona lezo i-pap labo-school fees lempahla zokugqoka besiye esikolweni kuyasibela nje kodwa hhayi mina kuyangisuthisa ngoba abantwana bavuka besiye esikolweni bathole khonokho abakutholayo labo babe yingxenye yokuthi bathole ukufundiseka.
Abanye selabancedisayo bakhula sebengabadala kathesi bakhona abaphumelelayo.
Bakhona kakhulu silamagqwetha, silabo-prosecutor, silabavalisi, silabodokotela, silabonesi sikuzigatshi ukuthi hhayi umntwana lo lathi samncedisa uphumelele. Laye besokuncedisa futhi abanye.
Yabancedisa futhi lokubalaya lokubachasisela njengempilo.
Kakhulu yikho sikusebenza kakhulu. Sibadingele futhi le ntshantshi zokulasinga zokuqeqesha abantwana. Khathesi singethi le program okuthiwa yi-sister to sister. Ese sibafundisa khona ngokuzakha amankazana. Nabafana ukuthi bazakhe nokuthi bakhule njani ukuhlonipha nokunanzelela ngomkhuhlane lo okhona khathesi.
Leo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeVulindlela Guardians of N Care njalo engumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siza kuthinta ngeviki ezayo. Emdlalweni wenkezo yeCastle Lager Premier League, iqembu leDynamos linqobe eleFC Platinum nge-1-0, yiyo yodwa impumela esilayo okwamanje. Stavo ehamba ke lo professor singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Dumiso Dabengwa ungumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zenduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilala.